wele South Africa ngokuba inkokheli egqotho
abantu labo kaSukwere ozwawo Jonathan Moyo bonke labano othombo bayabafuna ukuthi ngaba abafake ejele but bayabaswelela ukuthi bayabamba ngani sebephonga ukubadingela nje kwizinto okuncane ababevele bekwazi labo kugoqela abanye babo ukuthi ufika phambili ufike kusitake ngenxa yokuthi i-evidence yangikhona ifika ihluphe.
Owake waba ngumphathi mtambo wezabelo umnumzana Sevia kaSukwere ubuthwa ngemva kokuzinikela emapholiseni. Inani lasebebulewe ngumkhuhlane wekholera eHarare selifike kuma43 eHarare kuphela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje ukhuthaze abakhokheli bamazwe omhlaba ukuthi balandele umzekeliso kamuyi umnumzana Nelson Mandela owayengumongameli wele South Africa ngokuba ngabakhokheli abaqotho ukuze kube lokuthula kanye lempucuko emhlabeni jikelele. Okunenge asikuzweni kuNtungameli Nkomo weStudio 7.
Umongameli Mnangagwa wethule amazwi la emhlanganweni we-United Nations okuhlonipha owake waba ngumongameli wele South Africa umnumzana Nelson Mandela owe-Nelson Mandela Peace Summit. Umhlangano lo ungenwe ngabakhokheli bamazwe achiyeneyo abalande umhlangano omqoka owe-United Nations General Assembly oqala kusasa. Umongameli Mnangagwa ukhuthaze inkokheli yomhlaba ukuthi ithathe izinqumo eziqinileyo ezizaletha ukuthula kanye lentuthuko.
Let us be boldened by the words of Nelson Mandela.
Kumele siqiniswe ngamazwi kamnumzana Nelson Mandela awukuthi ungakhangeli kolunye uhlangothi. Nanzelela ukuba umhlaba ulambele izenzo hathi amazwi kuphela. Yenza okwenzayo ngesibindi langomqondo.
Umnangagwa uqhubeke wathi kuqakathekile ukuthi abakhokheli bamazwe omhlaba bagcwalise izifiso zikaMandela ezokuthi kube lokuthula emhlabeni jikelele.
I wish to emphasize that honoring Nelson Mandela without action.
Ngifisa ukugcizelela ukuthi ukuhlonipha uMandela singathathi amanyathelo okulungisisa izikhalazo zakhe yikwehluleka ukunanzelela ukuzimisela ayelakho empilweni yakhe yonke. Wake wathi kwesinye isikhathi kuba lesidingo sokuthi abantu baphakame babe bakhulu ngezenzo. Lathi singaphakama sibe bakhulu namuhla. Singaba bakhulu ngokuba ngabakhokheli bomhlaba abaqotho.
Umongameli Mnangagwa uza khuluma emhlanganweni we-United Nations General Assembly ngolwesithathu. Kusenjalo umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uhlanganele abakhokheli bamazwe achiyeneyo namuhla ebakhuthaza ukuthi basebenze gadalala ekulwisaneni lokusetshenziswa kwezidakamizwa ezifana le-cocaine le-opium.
Cocaine and opium production have hit record highs and global deaths.
Ukulungiswa kwe-cocaine le-opium sokubhahile. Inani labantu ababulawa yizidakamizwa lezi emhlabeni jikelele likhwele ngesilinganiso sokungamashumi ayisithupha phakathi kuka-2000 no-2015.
UTrump uqhubeke wathi iMelika isithethe amanyathelo aqinileyo okulwisana lalolu dubo. Ngokunjalo uthe amazwe omhlaba lawo kumele enze okufanayo.
It's vital for public health and national security that we fight drug addiction.
Ukuqakathekile ukuthi abezempila kahle labezomvikela basebenze ndawonye ekuqedeni ukusetshenziswa kwezidakamizwa. Sivale zonke indlela ezisetshenziswa nabezithengisayo ukuthi bathole imali. Khonapho eMelika sesithethe amanyathelo okuqinisa ingcele yethu ekulwisaneni lodubo lwama-opioid njalo siyelapha abasebenzisa izidakamizwa lezi. Sonkeni kumele sisebenze ndawonye njengamazwe omhlaba ekulwisaneni lalolu dubo.
Kusenjalo iqula likamongameli Mnangagwa liqhubeka lihlangana labantu abachiyeneyo abagoqela osomabhizimusi kanye leziphathamandla zakwamanye amazwe. Usiba lukhulu we-Reserve Bank umnumzana John Mangutka utshele iStudio 7 ukuthi uzahlangana leziphathamandla zikahulumende weMelika namuhla. Ngimele iStudio 7 ngise Washington nginguntunga milinkomo.
Ongake waba ngumphathintambo wezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere ubotshiwe lamhlanje ngemva kokuzinikela emapholiseni kulandela imbiko yokuthi uyadingwa yiwo amapholisa. UKasukuwere ubecatshangelwa ukuthi uzetheswa icala lokuphosela ibhomba enkundleni ye-White City Stadium ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho, kodwa igqwetha lakhe umnumzana Jonathan Samkange utshele iStudio 7 ukuthi akusilo qiniso ukuthi uKasukuwere wetheswa icala lokubhomba, kodwa wathi wetheswa amacala amane aphathelane lokusebenzisa ihofisi yakhe esangumphathintambo ukwenza ubugulugudu lenkohlakalo. UKasukuwere ngomunye weziphathamandla zikahulumende ezabaleka elizweni kulandela ukususwa esikhundleni okwenziwa umnumzana Robert Mugabe. Uke wabotshwa njalo kunyanga ezilutshwana ezisanda kwedlula, kodwa wasekhululwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxile ngcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Bekezela Madumafuzwayo.
Izinto ababezazi zisenzakala ngesikhathi abantu laba bengama-ministers. Babekukhangele everyday kusenzakala bekwazi. Sebephumile kuba ngama-minister, sebeqalisa ukugijimisana labo sezothwala ubotshiwe lo ubotshiwe kufike phambili kungabi le evidence, bephume bezihambele. Akulalo uthole ukhona sibili okukhanyayo ukuthi yizimpi zabo zesi-G40 lesila cost eziqhubekela phambili. Abantu labo kaSukwere, oZwawo, Jonathan Moyo, bonke laba lo othombo bayabafuna ukuthi ngaba abafakejele, but bayabaswelele ukuthi bayababamba ngani. Sebephonga ukubadingela nje okuyizinto okuncane ababevele bekwazi labo, kugoqela abanye babo ukuthi ufika phambili ufike kusitake ngenxa yokuthi i-evidence yangkhona ifike ihluphe. So involve abanye baba abakhulu, amboni nje ukuthi into ezafika ngapi. Ikulwa nje kwaba baphungulisana izinto zabo ezindala, bedlala ngengqondo zethu ukuthi sibone ngani uhulumende kukhona afuna ukukwenza ngendaba ze-corruption. Amboni ukuthi into emangalisayo yenzakalayo.
Kodwa nxa sikhangele amanye amazwe, ayisikho na abakukhangeleleyo ukuthi labo bazathi hayi ziyabotshwa iziphathamandla zikahulumende okungenza ukuthi bathi bona hayi bayalungisisa konke okonakala?
Yikho kanye engikutshoyo but ukuthi ngesilungu ye-window dressing, ukuzama ukuthi bebone ingane kuthiwa kule nto abayenzayo ingane bayihlukene lalokho kade kukhona. Ungakhangela ukucini khona lapho kubothisa izindaba ze-corruption, izesa kathi esibhizi landela bonke ababengama-former minister. Iye sebesekhothi balezikwelete zamagetsi zama-300,000 balani. Kumele kuqale kube umuntu abe ngu-former minister bese botshwa, abe ngu-former minister segijinyiswa. Anabona ukuthi yikho engikutshoyo ukuthi bazama ukuzenza bona ba-right ukuthi bebukeke be-right. Nxa be-serious bakhona phakathi kwaba balokhu bengu-minister kathesi, bakhona balokhu beyiziphathamandla zezanu-P F ezikhona kathesi. Ababophe bona sibone bephakathi be-save, then kuzasithengisa ukuthi ba-serious. Akuna muntu oZimbabwe ohamba ngenyawo ongacabangeliyo ukuthi obhedi mbofu ukhona somewhere lapho kurongo khona, kodwa uphuma nje azadifendelwa ngumnanka kadifendwe ngabanye bakhe bethi akula nto erong ayenzayo.
Alo-ke ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo engcwethi ecubungula izombusazo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umcimbi wokudinga isiqamula mayezi intombenhle kwedlula ezinye okaMiss Tourism Zimbabwe uqutshwe kakuhle edolobheni lakoBulawayo ngomgqibelo owedluleyo. Isicoco lesi satholwa nguNkosazana Tafadzwa Jaricha oligqweta odabuka esigabeni seManicaland. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Bekungabizwa oZwayo edolobheni lakoBulawayo ngomgqibelo emkhosini wokukhetha intombenhle ukwedlula ezinye isiqamula mayezi esingu-Miss Tourism Zimbabwe, lapho uNkosazana Tafadzwa Jaricha oneminyaka engama-23 yokuzalwa, onguye onqobe amanye amantombazana angama-20 akade efuna lesi sicoco esiba indlovukazi kaMiss Tourism Zimbabwe. Ujarisha uthole lesi sicoco esiza lomvuzo wenkulungwane ezilichumi zamadola i-$10,000 imota ye-Mercedes Benz i-C-Class athole letikiti lendizamchina lokuya kumcimbi ka-Miss World Tourism ehlawulelwa inkampani ye-United Refineries lokunye. Abanye abalandele uJaritha ekunqobeni kulo umcimbi unkosazana Natalie Magondo odabuka eMashonaland East obelichachazi lakuqala oneminyaka engamachumi amabili lambili yokuzalwa. Kuthi isicoco sechachazi lesibili sitholwe unkosazana Life Mathunzeni oneminyaka engamachumi amabili lambili yokuzalwa. Amachachazo mabili asuke kulo umcimbi ethwele imivuzo egoqela inkulungwane ezinhlanu zamadola i-$5,000 ngamunye. Kumcimbi ofanayo unkosazana Michelle Nyika osuka eHarare uthole isicoco sokuba ngumiss personality uthi lonkosazana Maita Kainga osuka eHarare wathola esika miss talent. Umnumzana Louis Mhlanga ubuke umcimbi we-Miss Tourism Zimbabwe walonyaka kodwa wasola ukuphuza kokuqala kwawo.
Ngakhangele ukuthi abanye bazawubuya kodwa ama-judges bathe bona baleyindlela zabo zokunanzelela ukuthi ubani ezawina because kule kuthiwa i-70% of i-judgment eyenzakala prior to event yabona. So owawinayo ngumeri uphuma kuMpumalanga, Eastern Islands. Ungathi umuntu nje vele uza clever, uza articulate ukuthi engakwazi ukuthi amelele ilizwe. Kodwa hhayi umcimbi lowo wahamba wathatha isikhathi eside kakhulu. 6 hours if I'm not mistaken. Yeah, into your idea, man.
Unkosikazi Jacqueline Ndlovu obekhona kulumcimbi uthi bekukuhle ejabulela kakhulu ingoma ebezichaywa lapho.
Umcimbi ngomgqibelo wawuchaza kukuhle sakholisa sagida uDJ wasichayela ingoma yeyi ikwaito ihouse iNigerian music esayigidayo lapho hayi sakholisa. Yayimpumela yokula abanye abangachinga kodwa siyakwazi ukuthi vele nxa ukhetha into lezi uQueen ngumuntu okumele akwazi ukukhulumisa ikhiwa. So vele nxa akwazi ukukhulumisa ikhiwa awukwani lapha kodwa abamkhethayo angamuzwa sebele chaya isilungu esisharp.
Umnumzana Simeon Sibanda isakhamuzi sakobulawayo uthi umcimbi ubumuhle kodwa wasola okuthile okugoqela imali yokungena ebiphezulu.
Hayi umcimbi wona uhlelekile nje ngendlela engasolekiyo kodwa ke into mhlawumbe esolekayo yindawo lapha lo mcimbi wenzelwe khona ku kuparking lot yase Rainbow Hotel. Ngibona ngani hey ukuhlalisa abantu phandle bekulukhuni impela because uyabona ukuthi kulemiyani kulezinsuku mhlawumbe futhi umcimbi lo uthethe futhi isikhathi eside kakhulu. Kuze kwachaya you know 2 AM ekuseni sesigijimela u-3 AM ekuseni abantu belokho behlezi ezitulweni umcimbi ungapheli. Mhlawumbe futhi intengo ukungena khona hhayi bakithi bekudura sesikhuluma ke $25 kusiyale phezulu hhayi ngibona ngani lokho nje kuke kwaba nje isikhubekiso kwabanye mhlawumbe.
Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube nguye obengumhlonitshwa kulumcimbi. Unkosikazi Sarah Mpofu Sibanda onesichenxe sokuqoqa umcimbi kaMiss Tourism Zimbabwe uthi umcimbi walonyaka uphumelele okwamagama esithi ulethemba lokuba unkosazana Jaritha uzaphakamisa iflegi yeZimbabwe ngokugcweleyo lapho eqhuba umsebenzi wakhe umnyaka wonke. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kuhlelo Live Talk lamhlanje sikhangela ukwenzakala emhlanganweni wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba o United Nations General Assembly. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington. Agesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Russia selithembise ukuphathisa ele Syria ngokuzivikela ekuhlaselweni ngezikhali zama-missile. Lokhu kwenzakala ngemva kwengozi yokudutshulwa ngesikhali se-missile kwendizamtshina kwele Russia kwele Syria lapho kufe khona abantu abalitshumi lanhlanu. Ekhuluma emhlanganweni ophathelane lokuvimba ukusabalala kodubo lokuthathwa kokudakayo emhlabeni jikelele o-Global Call to Action Against the World Drug Problem, umongameli wele Melika umnumzana Donald Trump uthi isilinganiso sabantu abathatha izidakamizwa emhlabeni jikelele sokungamathumi ayisithupha ekhulwini. Kwezempilakahle, inani lasebebulewe ngumkhuhlane we-cholera eHarare selifike kwamachumi amane lantathu eHarare kuphela. Ngokunjalo sokujikelwana inyoka ephilayo phezu kwembangela yokuqhamuka kwamkhuhlane lo. Abanye besola ikansila yedolobho leHarare abayethesa umlando wokubangela ukusabalala kwawo ngenxa yokunganaki inhlalakahle kaZulu. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Idolobho leHarare liphakathi kokulwisana lodubo lomkhuhlane wekholera osithethe imiphefumulo yabantu abedlula amathumi amane 43 okwamanje kule nkulungwane nenkulungwane ezelatshwa kanye lokutholiswa imithi yokuvikela lomkhuhlane. Umnumzana Mavela Sikhumalo oyisiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyeshithungwiza iManyamere ezinza sosiyesini uchasisa ngokugcweleyo ukwehluleka kwakhulumende namakhansila ukuphuma nezinqumo ezigcinileyo ukuze lomkhuhlane ungabi lokhu uphinda uqhamuka eHarare.
Idolobho le-City of Harare liyehluleka ukubanjisisa kakuhle i-government directive leyo ethi yona ama-local authorities afuze asebenzise i-70% kudaba ye-service delivery, njalo i-30% ibisiya kuma-salaries. Kodwa siyabona ukuthi eHarare lamanye ama-local authorities amaningi lokhu kakuyenzekali, kusenziwa ngokwendaba yokuthi abantu kabalandeli lokhu yabe kukhona emthethweni. Lokhu sokucina sokusenza ukuthi izinto zihlupe kakhulu.
Egcizelela kulokhu uNkosazana Tabeth Dube isakhamuzi seHarare uthi emazweni amaningi ikakhulu akwizwekazi le-Afrika urhulumente abaningi baqathekisa ukudla imali ukudlula ukwenza okumele kusebenze. UNkosazana Dube uphe isibonelo sikarhulumente weZimbabwe nabomanisipala abaqathekisa inhlalakahle nempilakahle yabantu baleli lizwe ngokubi neziqondiso eziqondileyo zokuvimba imikhuhlane enjengale ngoba bengazihluphi ukubeka eceleni imali okusebenzisa kuzehlakale ezinje.
Ngazi ukuthi uyabukhangelelani kukhansili yokuthi elizweni lakhona indleko zokubhadala izisebenzi in general zidlula ngokuphendiweyo imali ethola yilizwe from ama-exports. Okusho ukuthi ikhanseli nxa ukuthi kumele idilive especially ezikhathini ezinje zabo yezemkhuhlane enjengekholera emelelela yona i-crowdfunding icela uncedo ebantwini nje. Lokhu kutshengisela ukuthi kugcina uhulumende lamakhansela bagcina sebeqakathekisa ukukhudumeza izikhwama zabo kodwa besehluleka ukuthi bebeke eceleni imali ezehlukeneyo yezokuthi nxa kungaba lomkhuhlane nje ongahlasela.
Umnumzana iphuthile inkosi Maphosa uthe yena uhlupho olubhekane nedolobho leHarare lusekwehlulekeni kokuhlanzeka lomphakathi wakuleli dolobho lobuningi babantu lapho akhuthaze khona ukuthi uzulu aziphathe. Kwelinye icele uMaphosa ubuye wasola ikhansi yaleli dolobho esithi iziphathamandla zayo zigcwele inkohlakalo eyiyo imbangela enkulu yokuthi kube lokuchaphazwa kwemali zokulondoloza lokubona ukuthi umsebenzi wenziwe kuhle.
Singakhangela indlela ekade ikhokhela ngayo iHarare zokuyikhansi le-MDC isenza zonke izinto ezingalunganga ezecorruption iminyaka le edlulileyo sichasela kubo 90 kubo 2000. So angeke sathi ngoba sekule problem namhlanje sesigijimela ukuthi uhulumende kangenele kumbe wayengangenelanga. I-MDC council yiyo emele ibone ukuthi kwenziwani njalo kulungiswa njani udaba lolu. I-government izabuya nje incedisa ngoba i-primary source of problem le i-council ye-MDC erun izinto nge-corruption. Singakhangela kube kwaba lama-reports okuthi kukhona omunye sisi osekusepharlamente kathesi owaphiwa i-tender yokuthi supply ama-chemicals amanzi lesiwa reticulation kodwa akazange yenze into lezi imali eyithethe. So kuyahlupha ukuthi sikhangele uhulumende ukuthi wayengayenzanga lutho. Singakakhangeli laba abaphethe i-authority yeHarare ukuthi bayenze njani umsebenzi kade kumele bewenze.
UMaphosa ubuye wasola njalo indlela eqhutshwa ngayo umsebenzi eZimbabwe esithi uhulumende okumele akwenze yokuphaka gcwalise izithembiso zokusungula umbuso wezabelo owe-devolution ukuze izabelo namadolobho azenzele ihlelo nemisebenzi yawo kungela kumelela uhulumende. Ohlaziya ngezempilakahle kazulu umnumzana Sineke Sibanda ugeze amakhansile egcona uhulumende ngokwehluleka ukwenza izinqumo ezingathuthukisa umnotho welizwe.
Ngeke sibasole mfowethu ngoba sesiside isikhathi amakhansili engatholi imali since 2013 evela kuhulumende up to today abakaze bethole imali. So ukuyenza ukuthi khona at least benze umsebenzi onjengokuthutha ingcekeza lokuhlambulula amanzi sesingabe sibasola. Kodwa iqiniso ukuthi lesi isithunzi senkinga enkulu ekhombisa ukuthi kufuze kulungisiswe i-economy yethu. Our economy is not in place. Kufuze silungisise i-economy yethu. You will find ukuthi khona amanye ama-sectors kwezinye indawo ezelokhu ze-economy zizaqalisa ukuba ngcono, even i-service delivery layo iyaqalisa ukuthi i-improve ibe ngcono.
Kusenjalo isigudo seholela sibikwa sesibulele abantu abafika amathumi amane lantathu ukuthi laloba sokusiba ngcono inkulungwane nenkulungwane zabantu ziphakathi kokulashwa kumbe ukuthiwa imithi yokuvikela kulo mkhuhlane. Ngimele Tito 7 ngiseHarare ngiwuGibson Bhebhe.
Inani labeZimbabwe elingena kweleBotswana selehlile ensukwini ezisanda kwedlula. Kule nani eliphezulu elikade lingena kweleBotswana lisiyathenga impahla ethiyeneyo endlini kodwa lokhu sokuguqukile. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya eseGaborone kweleBotswana.
Umngcele weRamokhwebane kanye lePlumtree wona ovame ukuba isiphithiphithi abeZimbabwe bengena kweleBotswana ukuzathenga impahla awusela bantu abaningi abatholakala bechaphela ngakweleBotswana. Emalangeni asanda kudlula bese kuqala ukubetha umoya kulabantu abalihlekana abangena elizweni elingumakhelwane. Esinye isisebenzi esisemngcelweni weRamokhwebane esingafisanga ukuqanjwa ngegama ngoba singavunyelwa ukukhuluma lentatheli izindaba sithi babona inani liphansi kakhulu elingena kweleBotswana uma kuqathaniswa lakwamanye amalanga. Inani eliphezulu labeZimbabwe belingena eBotswana ukuyathenga kakhulu emadolobheni afana leFrancistown ukudla lenye impahla yendlini yona egqonge okwamagama ekhaya. UNkosikazi Sithembile Ndlovu yena uchaphe umngcele ngempelaviki esiyathenga impahla eFrancistown uthi umangaliswe linani eliphansi emngceleni khona ongayijwayelekanga. Ucabangela ukuthi isimo semali sona esingahlalisekanga eZimbabwe yiso esidala ukuthi kube lenani eliphansi elingena kweleBotswana.
Kabe kuleta abantu, it was just a walk in and walk out. Imbangela engicabangayo ekhaya eZimbabwe akula mali. Lalaba bale forex bayisaba ukuyithengisa because of speculative behaviors ezikhona. Kungani kunzima ukuthi uthole yona i-cash uphinde uthole iforex abantu bayastaki ngaleyo ndlela kunzima ukuthi kumbe uwode izinto uzothengisa ngoba uyabungakwazi ukuthi iprice elandelayo izabe imi kanjani.
Umnumzana Rodwell Moyo uthi indaba yokuntshintsha imali isuka kuhlobo lwebond note bentshintshela kumali yamapula yikho ukuxotsha abantu ukuthi bengangeni ukuzathenga kwele Botswana.
Imbangela kuba yindaba ze-exchange rate ukutshintsha ibond to ipula njalo ipula ibond sebeliyala abantu bayasaba babona nani liyavuka lingasebenzi so akathethe besithi ibond elilodwa ingathi ibond $100 $18 or $20 okusuka kube nzimayela nxa kuyukuthi uthe wayenelisa ukuyithola leyo mali wawoda iinto zangikhona uyabuza uthiza ngemalini ukuthi uzuze iprofit.
Umngcele weRamo Khwebana kanye lePlumtree yiwo ongenisa imali enani labantu eliphezulu kwele Botswana befika phose isigidi ngomnyaka bevela kwele Zimbabwe. Kodwa ngenxa yokungahlaliseki kwesimo semali lapho umphathi ntambo omutsha wesikhwama semali usigqitsa mfundo Mthuli Ncube uthi uhlobo lwemali yebond note kumele lukhitshwe abaningi abalaqiniso ukuthi bayenze njani. Lokhu sekubangele ukuthi abathenga impahla kwele Botswana besiyadingisa eZimbabwe bemise okwesikhatshana amabhizimusi abo ukuze kucace ukuthi isimo semali sithatha luphi unyawo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Sagabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo andlulele esigabeni esilandelayo somncintiswano walonyaka wenkezo yeChibuku Super Cup. Amaqembu omdlalo wenguqu amakhulu kwele Zimbabwe athi ele Highlanders, ele Caps United kanye lele Dynamos, ikanti lawo alwisa ukuphakamisa isicoco seligi abalisa ele FC Platinum kanye lele Ngezi Platinum ahle aphelelwa ngumphako. Okunenga sikuzweni kuJoseph Njanji esiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Amaqembu athile Chapungu, Caps United, Dynamo, Harare City, Rentals, Highlanders, Nikrut kanye lele Triangle United yowadlulele kwisigaba sama quarter finals awumncintiswano weChibuku Super Cup ngemva kwemidlalo yesigaba sokuqala edlalwe ngempela viki edlileyo. Amaqembu alwisa ukuphakamisa isicoco seliga athile FC Platinum kanye lele Ngezi Platinum Stars awasoze abe isaxotsha impala yezimbili ngemva kokuba ikhutshwe ngamaqembu athile Chapungu kanye lele Herentals, lokhu ngemva kokuba kutshawe imbekwa ngomgqibelo. Imidlalo yona ibiqale ngolwesihlanu lapho iqembu leHarare City eligumule khona eleBulawayo City ngemva kokulinqoba nge-1 kanya ngomgqibelo. Njalo iqembu leBack Rhinos likhutshwe ngeleNikrut lona elinqobe nge-2 ka-1 kuthi eleDynamos lidlulele phambili ngemva kokutshaya eleBulawayo Chiefs nge-1 kanya. Ngensonto amaqembu athile Highlanders lele Caps United lawasile ngesikhala senalithi njengoba elebhosi linqobele yada umdlalo ususiya komlindi uyacina. Njalo ngemva kokuba iqembu lezivakatshi ligokhele kwesikhathi eside emdlalweni obusenkundleni eBarber Fields, ikanti elemakepekepe lona linqobe lezepisi Kariba nge-5-4 ngemva kokuba sekutshaywe imbekwa. Ekhuluma lentatheli zindaba zemidlalo ngemva komdlalo weqembu lakhe lele yada, umqeqetshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthe uqakathekileyo yikuba abafana bakhe benelise ukudlulela kuhlandla elilandelayo lomncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup.
Asidlalanga ibhola lethu lansuku zonke, kodwa okuqakathekileyo yikuba abafana benelise ukulwisa baze banqoba, okuyikho okuqakathekileyo kumdlalo efana lale, ngoba okusemqoka yikuba sidlulele kwisigaba esilandelayo somncintiswano.
Iqembu leHighlanders ndawonye lele Dynamos kanye lele Caps United walandelwa ngabantu abaningi abalandela umdlalo wenguqu kwele Zimbabwe, kodwa lonyaka waselalo ithuba lokuphakamisa isicoco seligi, yikho abaningi sebekhangelele kuba mhlawumbe azadanela kwinkezo yeChibuku Super Cup okuyiyo inkezo yele mali eningi kuzo zonke ezidlalelwa ngamaqembu adlala kwisigaba saphezulu esePremier Soccer League. Uhlelo lokuthi amaqembu la afinyelele kuhlandla elilandelayo lomncintiswano azadlala njani kwisigaba esilandelayo luzaqhutshwa ngenyanga ezayo ngosuku olukhona luzaqanjwa. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, uthi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza inkokheli yamazwe omhlaba ukuthi ilandele isibonelo sikaMui umnumzana Nelson Mandela owayengumongameli wakwele South Africa ukuba inkokheli eqotho. silugqiba ke lapha uhlelo lo lamhlanje igama ngu Chris Gander sibaneni njalo ebuseni ngo 6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.